Owasungula inhlanganiso ye-Youth Ablaze Global, umnumzana Mlungisi Mhlophe, uthi uhlelo lolu luzakupha izifundi ulwazi olugoqela olubukhokheli kanye lezamabhizimusi.
Mayibuyela umntwana ahambe lesinto ebambekayo ngempilo yakhe yakusasa, lephupho lakhe ukuthi liyafezeka, ukuthi ngempela impilo nje ayipheleli nje khona lapha kule kusasa elihle ngabo. Sakha ikusasa elihle labantwana bethu ukuthi baphile impilo engcono ukudlula thina indlela esaphila ngayo.
Lo nyaka inhlanganiso ye-Youth Ablaze Global ibambisana lesikolo se-Inala Country School ngenhloso yokuthuthukisa abantwana bemaphandleni. Umqondisi wesikolo leso uMnumzana Qiniso Mpofu uthi uhlelo lolu luzaphathisa kakhulu abatsha.
Indikimba ukubumba umuntu ophelele ephelele entweni zikamoya abe spiritually nourished, aphelele ku-skill, abekwazi ukuthi ubuciko bezandla lolwazi olubambekayo kuyamsiza umuntu. Afunde aphinde futhi aphelele ekukhokheleni, abe umuntu olokuqedisisa ngama-global systems.
Omunye wezifundi lezi ezikwele Melika ukuyanda Sibusiso Moyo.
Lapha i-UC School i-Cultural Exchange Program esizosifundisa, sizotshintsha nama amakhatsha zethu lawo labantu bangabo. So sizofunda izinto zalapha, sifunde into abayenzayo ngamabhizinisi, like sibafundise amabhizinisi ethu, sibafundise lezi izinto esiyazifundiswayo ngabadala manje. La marijini sibafundise ngikhangelela ukuthi lathi sithole ulwazi, sifunde izinto ezinhle lathi si-experience izinto eziningi lapha.
Umbalisi ofundisa e-Inala Country School obuye labantwana laba eMelika unkosazana Paula Paloma uthi ukhangelele ukuthi bazabuyela belolongekile.
Esikukhangeleleyo kuprogramu leyi ukuthi abantwana bahambe ezindlini bekwazi ukuthi bafuna ukwenza empilweni. Ngoba ukuza lapha yi-different world nje ngokwayo. So individually balama-careers abo bavele befuna ukwayenza. So we are hoping ukuthi bebuya lapha kuzabancedisa kakhulu ekuchuzeni a better life.
Uhlelo lwe-Youth Ablaze Global Exchange Program lwasungulwa ngomhlophe owazalelwa koBulawayo eZimbabwe njalo okwamanje ohlala eVirginia eMelika. Phansi kohlelo lolu izifundi lezi zizakwethekelela indawo ezigoqela amakolishi, amamyuziyam, amabhizimusi kanye lendawo zokuzilibazisa. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, nginguTabo Kancube.